umkhankaso singathi sina nje wavelukwazi ukuthi sowuyisikhathi sokukhetha kumbe isikhathi sokhetho abantu bonke sebekhangelele ukuthi balungiseleleke ukuthi ngobani abazabamela ezigabeni ikakhulu esikukhangeleyo ukuthi abantu bakhangeleke ukuthi bazabamela ezigabeni njengoba umthetho welizwe i-constitution yelizwe ivuma ukuthi yona abantu kabazivuse ngezigaba kumbe amandla awaye ezigabeni sikhangeleleke ukuthi umkhankaso-ke ukhangelele ukuthi abantu nxa bekhetha-ke abakhokheli kakhulu kuma-council kakhulu kuma-members of parliament bakhangelisise ukuthi balungiselela-ke ukuthi nxa kuqala-ke uhulumende omusha phakathi komnyaka wona lawo indaba yakuqala okufane ilingise ilandele umthetho wesisekelo sombuso indaba ye-devolution of power bona ngani yikho-ke okungakho okulukhankaso esilukhangelele ukuthi ikakhulu esigabeni ngathi senkayi kulandela-ke isigaba semandebeleni kanye ngathi nelizwe lonke nje sikelele indaba ye-devolution of power indaba eku-constitution yelizwe yiyo esikhangela ukuthi nxa sikhangela umkhankaso ozayo owalo umnyaka sikhangele kakhulu kuleyo ndawo.
Ye manje siyabona ukubana amabandla athi wona nxa kulomunye ofuna ukuncintisa kusigaba sinye kuyabe kumele kube lama-primaries kwesakho isigaba kuhamba njani?
Well, okwakathesi bengingakazwa-ke ukuthi kulama-primaries ekade ngikwazi-ke ukuthi-ke esigabeni-ke vele sokukhankaswa sokukhangeleke kwama-candidate abalawo ukuthi angabamela edabeni lephalamende engabamela ekhansilini bangabe akhangelekani njalo ongabamela-ke ku-president bangabe akhangelekani inkombonami yesokungani kuvunyelweni-ke engingakutho-ke ukuthi hhayi okwakathesi ngibona ngani njengebandla kuzaba le-official communication ngendlela zebandla ukuthi baziseke lokho ukuthi abamele isigaba ngoba.
Manje umkhankaso wakho uhamba kuhle, akula dubo yini osuke wahlangana lalo?
Kuvele ngesikhathi somkhankaso induko kawusoze uzisele phela yikho ukuthi ayikukhankasa uyakukhankasa usetha zona induko usiya phambili ngoba ngesikhathi somkhankaso phela kungena yonke into. Umkhankaso wesikhathi se-election ufanana layiphi phakathi kobusuku ngesikhathi sezulu uyabona sokugcwele nje yonke into zinanakazana ezithile lo mkhankaso layo ngangasufike kulesi siteji injalo akungake kusele okunye okuba laphayana nalaphana okuyikhuku mkhankasweni kodwa-ke kuyatholakala kolokho kufanele sikukhangele ngaleyo ndlela sikhangele thina ukuthi abantu bona abakufisayo labamkhangeleleyo kuyini bonani kokuqakathekileyo lokho.